siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 ngoZibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicela izindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dola lemedika i$500 ithengiswa ngabo 180.
Ukucuba kwenkomo ngenxa yendlala kubikwaso kubangela ukuthi izakhamizi zizithengise ngemali ephansi kakhulu.
Abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, mina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kade awubona ukuthi indlu iyabhebha.
Kule muli esele ingelandawo yokuhlala enkayi ngenxa yokutshiselwa umuzi ngumbane. Njengenhlala yenza sizalethulela njalo uhlelo lwabasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi endaweni ezijeneyo zelizwe zibikwa sezithengisa izifuyo zazo ngemali ephansi kakhulu ngoba zingela mali yokuzithengela ukudla nangu indlala ibahile. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eMathebelele North iRural Communities Empowerment Trust ithi esikhathini esiningi inkomo elakho ukuthengiswa ngamadola edlula amakhulu amahlanu isithengiswa ngemali eyingcosana nje engadluli amadola angamakhulu amabili. Ngalokho isiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele ancedise izakhamizi ngokudla kwenkomo kanye lokwabantu.
Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende akubone sobala ukuthi lonyaka izinto kazange zahamba kuhle ezilimeni lenkomeni. Okudingakalayo ukuthi uhulumende asikhe kube yi-national disaster, abone ukuthi uyaqhuba imihlelo zokuthi ancedise izakhamizi ekutholeni ukudla ngokuthi iziphana ezinjengeze-GMD zibe lokudla, abantu benelise ukuthi bathole ukudla. Njalo okuqakathekileyo lokho esisesekikho lokho yikuthi ukudla lokho okukhangelelwe ukuthi kuphiwe abantu kumele baphiwe kungazange kwakhangelwa uhlangothi lwezombangazwe njengalokho esasikubone kuminyaka edlileyo nxa kuthe kwaba lengozi yokuswelakala kokudla. Singasabala ebantwini kuphela kodwa sibala nezifuyweni ukuthi uhulumende kumele be lamacebo ukuthi adingele izakhamizi ukudla kwenkomo kokuncedisa ukuthi inkomo zingachuzi.
Udaba lokubandlululwa ekwabiweni kokudla lapha ludaba olubikwa lubhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, selike lalubona yini lani njengabantu abasebenza lozulu emaphandleni?
Emaphandleni eMathebelele North lapho esisebenzela khona okwakhathesi besingakaluboni kangako ngokubana yena ngokwakhe vele uhulumende akakenzi imizamo yokuthi ancedise uZulu ekutholeni ukudla. Asikaboni imihlelo azenzayo ezokunikeza abantu ukudla, so kuba nzima ukuthi sithi ukuthi soluqalile kumbe hayi ngokubana vele lolo hlelo alukabi khona. Njalo futhi singanzelela iziphala ezinjengeze-GNG kazikalutho. Eminyakeni edlulileyo sasibone ziloku ukuthi-ke ukudla lokhu bese kuthengiselwa abantu ngokuthi ukuluphi uhlangothi lwezombangazo.
Kwezinye indawo uhulumende sebambisane lenhlanganiso ezizimeleyo lapho abancedisa khona uZulu emaphandleni ngokudla kwenkomo okuthengiswa ngemali ephansi. Emat North selikubonile na?
Hayi, eqinisweni besingakakuboni, bekungakabi khona eMath North. Iinkomo zabantu bezicuba bethengisa inkomo ngemali encane kakhulu. Ukuthi ufice kwezindawo inkomo obe kumele ithengiswe ngamakhulu amahlanu dola lemedika i-$500 ithengiswa ngabo 180 okuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ezivele ezithembele ezifuyweni zazo. So akukabi le mizamo elethwa ngohulumende ukuthini bebone ukuthi ukuthi izifuyo zabantu ziyafinda kungozi yendlala.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu oyinhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Izakhamizi zakombimba emangweni we-Plum Trees ikhala ngokuthi kulobandlululo kundlela osobhuku abakhetha ngayo abantu abalambayo abamele bathole uncedo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Moki Ncube.
Ilizwe lethu leli lifile silapha esigabeni sakombimba lapha izinto zakhona kulo hlelo lapha lokuthi lunceda nje abahluphekileyo, kodwa ke ngendlela yangikhona angekwazi uzathola ukuthi kubhaliswa ngobosebhuku, uthole ukuthi kwezinye indawo kungena abantu abaningi kubosebhuku, kwezinye indawo uthole ukuthi khona abantu abadala labafele kwazi kabathathwa, kuthathwa nje abantu abancane, uthole ukuthi labosebhuku bona ngokwabo yibo asebefuna ukuthi bebhalwe bona kuqala. Ubusumangala ukuthi umuntu uma engubaba efuna ukusutha abantwana bengasuthi kuyaba kuhamba njani. Yisisimanga esilaso kakhulu khonalapho esigabeni sinye sikakombimba. Lokuyabiwa kwakhona ngekwazi ngoba babebhalile, but uthole ukuthi khona amazwe okuthi abizwa amabizo abe setshintshile, ubusumangala ukuthi kuhamba njani.
Uncedo olwabiwayo lolu lwenhlanganiso ezizimeleyo kumbe luncedo oluvela kuhulumende?
Ngolenhlanganiso ezizimeleyo sibili ezincedayo, kathe sinje ngikhuluma bekuholwa, uthole ukuthi kuyabhaliswa abantwana, uthole isaka lomumbu bese kuthiwa umntwana $1 is $6, but bathole umuntu eyi-1 uthole ebhalisa abantwana maybe abaningi, but ubusumangala. Into nje kakhulu esikhala ngayo kulezalukazi ezilabo 99 years esilazo khona lapha ezingaholiyo, but kungena nje abafana luhlelo nje lwenhlanganiso, but lusuka ngapha lutshintshwe ngekwazi ukuthi luhamba njani ngoba lo council uyabe kubhekile, but nguye okwenzayo plus uzathola ukuthi khona kuyaba kubhaliwe, but usuke ngenela labana phakathi angazi uthola amagama akhona sekukhathiwe, uthole ukuthi kwabanye usebhuku sokuthathwa 3, kwabanye 4, uthole ukuthi kwabanye kuthathwa 15, 14 to 44, ubusumangala ukuthi uhamba njani.
Njengezakhamizi kalikaze lithole ithuba yini lokuhlala phansi likhulumisane layo ukhansila kanye labenhlanganiso ezabuncedo lezi?
Kuba nzima ukuthi uyefikelela kunhlanganiso zelezi zabo uncedo ngani ngoba kuhle kuvimbeni ukhansili. Ithuba elingcono lokuhlala phansi lokhansili pho uzathola ukuthi ukhansili lala thuba lokuthi sihlale la phansi, nezinkokheli ezikhona uzathola ukuthi lazo vele zihambisana naye. Uma uthi uyabhekisisa sibengamehlo engqondo la uyahlubonela ukuthi khona ngendlela okusetshenzwa ngakhona kungathi kusetshenzwa ngobuphatilizimu, so siyaba sikukhangele kwinto kwakhona ngani ngoba kakubuzeki lo khansili wakhona akusiwo umuntu ongambuza kuphendule ngoba yibo abantu abesiqokoqela abafanele betshele abenhlanganiso ukuthi what to do, but yibo abakwenzayo abatshele abenhlanganiso ukuthi bayenze njani, bequma abantu what what.
Umnumzana Moki Ncube yisakhamuzi sakombimba ePlum Tree sixoxela ekhona le kombimba. Kule muli yabantu abalitshumi esele ingelandawo yokuhlala enkayi ngemva kokutshiselwa umuzi ngumbane kulandela izulu eline kunsukwana ezisanda kwedlula. Ukhansila kaWard 20 kulesi sigaba uMaria Ndlovu utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imuli le isincediswa ngokudla zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lamatende okuhlala impahla zokugqoka lokunye.
Kutho ukuthi abantu laba bake bakholapsa, abantwana laba bathe bekholapsile bathi bayaphaphama. Umama wathi ebantwaneni kasikhuleke, nina abantwana bathi mama uthi kasikhuleke, kade awubona ukuthi indlu iyabhebha. Unina engaboni ukuthi kwenzakalani, abantwana badoshwa. Unina labantwana babelitshumi endlini, labantwana bakhiphelana phandle, izindlu leziyana zatsha okokuthi akulanto eyasalayo. Kwatsha kwaloba yonke into. Engikubongelayo kuphela yikuthi uNkulunkulu kwezinye indawo uyangenela ngoba iRed Cross sibuyile yancedisa, iWorld Vision yancedisa, abe machechi abafundisi amachechi imhlobo yonke ekhona incedisile izakhamizi ngikhuluma la namuhla lami njengokansila ngisuke khona ukuthi ngiyebona umonakalo ngithele okokuyancedisa abantu bayafloka abantu bakankulunkulu bayaswela kodwa abantu bakankulunkulu balothando ngoba lokhu engikubona kusenzakala emzini kagumpo nami ngizizwa ngiphila ngithi mina impahla lanxa yilobile yebo kambe iyasebenza kodwa umphefumulo yiwe siwubongelayo ukuthi imphefumulo elishumi yasinda bayancedisa ngokudla bancedisile ngamatende bayancedisa ngengubo bayancedisa ngezigqoko bayancedisa ngemiganu konke nje
ye like lathi kuke kwaba lomunye njalo umonakalo kwezinye izigaba zenkayi
abafana laba ababelisinkomo izulu lathi liyana basebebaleka abangene e-social welfare ukuthi bachathe izulu labachayela khonapho lo munye ubungowesiganda ubesebenza khonapha kuwadi 29 komoya eselusinkomo so isidumbu sakhe sathathwa ke lo ngoba wahle wafa khonapha sathathwa ke la esakhe isidumbu sayabekwa kile siganda
kukhona yini abangabe bexwayiswa ukuthi bekwenze emzini yabo ukuthi benqabele ukuthi zichaywe ngumbani
ukuxwayiswa kukhona emagumeni lapha kufanele izihlahla zonke ziba khona ubona ukuthi every year uyabe ubethela izipikile ezintsha okunye akumelanga ukuthi sidlalise amafoni wona lawa ngathi izulu liyaphazima sidlalise amafoni izixwayiso ezikhona zona lezi ama-utensils amabhavu imiganu okungamankomitho lokhu esikuthengayo kwabantu kwechayina kuyaconvect umlilo ubuye yikho okunye okuyingozi kuphela abantu ngabakunanzeleli thina sabe sikhabela ukuthi akuchiphile yekela sibuthe sigcwalise endlini kathi sibisukufa endlini
kodwa lona izulu linjani khona ngapho enkayi liyana yini selivuselele emasimini lilokhu likhona
kuwadi 20 kuyachiyana izigaba ngingakhuluma ngithi ezinyangeni lenkunzini kungani kuthile ungasuka ngapha ubuye emathuzula usekusithi jingeni usithi guqeni kuhle konke amabele ayabukeka kuyahlakulwa kuyalinywa kuqhutshekelwa phambili kuyakhiwa konke olude sibili kuhle kuyabukeka
lo ngukansila Maria Ndlovu oka ward 20 enkayi esigabeni sikanduna uNkalakatha sixoxela ekhona le enkayi Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa lomsekeli kamgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Akim Mhlanga ngomumo wezombusazwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Into kazimanga kuhle imsebenzi kayitholakala umnotho uqhubeka ubhidlika ngamandla indlala layo ikhanya izabhaha ngamandla lonyaka kwenziweni
uye kuthi kukhangeleleyo ukuthi ngabe uhulumende lo esilayo kathesi uyatshedela eceleni ngoba usehlulekile ukubana aphathe kuhle abantu abayibo ababakhethayo ukubana bebekhona babakhona abantu bathwele nzima akulamanzi akulakudla khangeleleyo kusukela ngasempumalanga kusiya entshonalanga yelizwe lezimbabwe konke kulobuhlungu abantu babhekane le ndlala
kodwa kula hulumende phela Mhlanga owake waphuma nje embusweni ngokuthanda kwakhe sithi hayi bantu bakithi sesehlulekile yiloba ngubani ofunayo sengathatha umbuso
ye kunjalo kodwa okuqakathekileyo kubana uhulumende we-ZANU PF kumele ahloniphe amalungelo abantu abantu uma besithi bona sebehlulekile balalele khona lokho ezikhathini eziningi kujwayelekile ukuthi kube njalo kodwa thina sithi i-ZANU PF siyehlulekile kayithovele eceleni xa kusitsho ukubana siphakame siyisizwe sonke singene ezitaladeni sidemonstrate sithi hayi uhulumende lokho eseyehlulekile kungangcono kube njalo
njengabasakhulayo be-MDC kaNcube kuyini elikwenzayo kathesi kuyini elikuqoqayo
esikuqoqayo njengebandla le-MDC elikhokhelwa nguprofessor uWalshman Ncube ihamba ezigabeni eziningi sikhangele sifundisa abantu nge-devolution of power eyiyo eyavotelwa ngabantu kubana ibe khona kusisekelo sombuso eyiyo eyalwa ukuhlonipha nguhulumende kaRobert Mugabe le-ZANU PF yikho sisithi sixwayisa abantu ngokukhona elizweni abakubhekileyo labo le ndlala sibuza njalo ukuthi kanti kungenziwani ukuze uhulumende urhulumende ahloniphe amalungelo abantu.
Kukhetho olwedluleyo mhlanga sabona libhaxabulwa kakhulu okuyinto eyadanisa abasekeli benu abaningi abanye baphuma kubandla. Kuyini elikwenzayo kade sinxa sikhangela ukuthi luyeza ukhetho ngo-2018?
Esikukhangeleleyo njengebandla kasinqotshwanga kodwa sanqoba esikukhangeleleyo ukuthi kufika u-2018 njengebandla le-MDC sizawathatha amasithi wonke elizweni leZimbabwe ngenxa yokuba nabantu khona benanzelela ukuthi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba Welshman Ncube yilo kuphela elingaletha ukudla etafuleni. Ngakho amanye amabandla ibandla leli elibusayo neleli elinye liphikisayo nalalo ababonke khona leku ePharliament sebehlulekile ukuthi balungisise indaba ye-devolution engaletha ukuthula elizweni.
Lina njengabasakhulayo kuyini okumqoka okuqakathekileyo kini elifuna kwenziwe ngesiphangiphangi mhlawumbe ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Esikufunayo ukuthi njengabantu abatsha uminista we-youth kumele ahloniphe abantu abatsha basithembisa imisebenzi engafika yona 2 million ngakho kumele beyigcwalisise njengalokhu abakuthembisayo. Yikho esikufunayo kuphela ngoba sathi sisiyavota abantu bavotela imisebenzi leyo abasithembisa yona sithi siyayifuna njalo sizayidimanda beze befinyelele kulokhu esikufunayo.
Nxa sikhangela ngesikhathi somzabalazo kulwelwa uzibuse wabensundu abasakhulayo yibo ababegijima besiyale lale besiyadinga ilizwe. Okwamanje into kazihambi kuhle, ungathi lina njengabasakhulayo liyawenza na umlandu wenu?
Siyakwenza kodwa uhlupho esihlangana nayo uhulumende weZANU-PF uselethe ukwesaba ebantwini abatsha abaningi elizweni lonke jikelele. Kodwa sithi lokhu kwesaba kuletha ebantwini kuzakwenza ukuthi baqine ngokuya kwesikhathi. Sikhangelele ukuthi kusiyafika u-2018 abantu abaningi abatsha basebenanzelele ukuthi uhulumende lo ebezama ukuletha ukwesaba kibo. Ngiyathemba ukuthi bazaphakama bangene ezitaladeni kwesikufunayo si-demonstrate against uhulumende weZANU-PF engxenye angadeda kulaka lolo silubonayo.
Lithi uMongameli uMgabe lebandla lakhe leZANU-PF yibo asebebulele ilizwe alubana elalele uMgabe okwamanje mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuye?
Engakutsho ukuthi uma uRobert Mngabe elalele esingakutsho ukuthi hayi thina esikucelayo ukuthi ananzelele ukuthi abantu bayahlupheka njalo kumele agilize ngoba nguye owakhethwayo ukuthi kufike u-2018 kumele alethe lokhu akuthembise ebantwini simvotela ngo-2013 sikhangele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu akulamanzi akulakudla akulamsebenzi abantu kabaholi sithi yena kadilive agcwalisise konke njengohulumende wakhethwa ngabantu.
Hayi siyabonga mhlanga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Lapho lizweke ingxoxo lomsekeli kamgcini sihlalo wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kobulawayo umnumzana Akim Mhlanga. Ubekuhlelo lwabasakhulayo. Tiyani indlebe ngeviki ezayo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
To Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.